umkhuhlane wezifuyo uvame ukuthi uqale kancane kancane ungakamemetheki indawana yonke. Eqinisweni ye ukhona kwezindawo njengoba sisiza ukuthi insiza usukhona ngoba inkomo zensiza zinqa zingasuka kungela ndlela eyiyo eqondile ukuzihambisa. Zingaquma beziqume esigodini beziqume egwanda zilako ukuthi umkhuhlane lo usale kuzona lezo ndawo. Lanxa nje uthiwa wona lo mkhuhlane imvama ubangelwa yimikhaza kodwa ke siyabona ukuthi inkomo zakhona zingahlanganiswa lezinye zikhanya lalezi ebezingelawo ziyawuthatha lo mkhuhlane zibe sezisifake ngalowo mkhuhlane. Nxa usubonakele kwenye indawo ulako ukumemetheka ugcwale indawana zonke nje ngobana asumkhuhlane olungileyo ngofuna nje ukuthi kube lokuqhuthwa kwenkomo mbuhanisa kwenkomo okulutshwane nxa kuvele kumele kube khona kumbe abantu balinde uze wedlulele umkhuhlane nxa inkomo zabo sezelatshiwe.
Isisombululo salolu daba yisiphi? Siyasiza na isixwayiso sikahulumende esokuthi abantu bengaphonguhambisa nje inkomo ngaphandle komthetho?
Ye imvama yokuthi ungaqhamuka emkhuhlane njengawonalo labo futhi mouth inkomo ziyafakwa lokuthi ayi-quarantine ukuthi zingaze zahamba nje indawana yonke ngoba umkhuhlane lo wona kawukhethi ukuthi ungumlimi olepulazi elikhulumu lenkomo ezincinyane ngoba awukhethi indawo uhlasela zona inkomo zona lezo. Njalo okunye yikuthi ye bathi ukuzivalela ndawonye ezesigabeni esisodwa lapho kuqhamuke khona kungcono kulokuthi-ke ziphunga ukuvulelwa ziyo yonke indawo. Kuyasiza nxa besitsho abalolwazi lwalokho kodwa-ke mbona kenye indlela-ke ehluphayo ngalo umkhuhlane i-January disease okuthi ubangela imikhaza yikuthi lazo inkomo azisadiphi njengalokhu ebezikwenza ngaphambilini le. Njalo nxa idibha leli likazulu lingekho lelo elithengwayo ukuthi umuntu azidibhisele ezake inkomo yedwa liyadula, abantu abalamali. Njalo abantu bakithi ungabatshela ukuthengisa ibenye uthole idibha lokudibhisa inkomo zakho ze zivikeleke ungathi abakuzwisisi babone ngathi bayalahlekelwa. Ngakho wathi ezikhona ukuthi zibe ku-quarantine leyo yiyo phela indlela engenza ukuthi umkhuhlane lowo udede wehle. Kodwa okukhulu ukuthi abalimi isikhathi sonke kumele bakwazi ukuthi izifuyo zabo kumele zidibhe babone indlela zokuthi inkomo zabo ziyadibha ukuze imikhaza yonke ikhithike zibe lempilo engcono. Singakhohlwa njalo ukuthi nxa izulu lithelana kwaba lotshani lanxa belutshwane kodwa lana kakhulu izulu ekuqaliseni kwalo kushoukuthi imikhaza aba mningi yanamathela enkomeni azaze zathola idibha eliqondileyo zase zisifa. Isisombululo yisona lesi ukuthi abalimi ngabahlale bedibhisa izinkomo zabo kungakafiki lokhu. Nxa sewuthe kwaba nje ngabalandela iziqondiso zevetinari zilinde zihlatshwe zelatshwe zingakafi kuyakuthi-ke sokwedlule sebengazihambisa-ke laba abafuna ukuzihambisa khona.